abantu bathanda izinto ezithile ngaye ubaba umgadi ukuthi wayengumuntu ongela kusasa nxa ekuthanda uyakuthanda nxa ekuzondele uyakuzondela angathi siya endaweni enje uyabenza kwenza khonokho kodwa ke enihlekana nje labantu basuke banakane nje ngoba abantu bezimbabwe anti uyakwazi ukuthi bavelele ubaba unkomo father zimbabwe bamenza iqhawe labo kakhulu before anything else basuka banakane isikhathi esanake dukura wombi nokungaxolisi kwakhe but into esikuchaze thina abantu bemadodeni south isijabulise ukuthi ubaba umnangagwa ulendlela yokuphatha ngayo izinto epholisa imimoya emanyanisa abantu ufaka umoya wakhe ekuthini othuleyo sethule uyahamba kabothelwa zichili akulani lokuthi umnangagwa wakwagidiniswa nangumgadi
manje kusasa-ke nxa kungaba nguye umongameli mnangagwa kumbe abanye abakubandla lezanup f abafana lomnumzana Parents Shiri lomnumzana Chiwenga nxa kuyikuthi abanye lokhu bebuhlungu ngodaba lwe-gugrawund
okunye kungabantu esikukhuluma nge-gugrawund ngabantu ababengakazalwa abanye kaziwo abantu bakithi kabazange bakubone khonokho mina nginje ngingakhuluma ngayo ngoba ngayibona ngayazi so-ke thina abanikazi bobuhlungu asikhulumi kakhulu ukwedlula bona laba abantu asebenikwa izimali ngabanye abantu ukuthi bakhulume ngabo irwanda leyana ngo-1994 baxhabana kakhulu abantu labana kwafa abantu abafika almost a million ngo-1994 in less than 3 months 100 days umongameli mnangagwa uselokhu eletha njalo imizamo yokufaka o-national peace and reconciliation commission okuthuma ubaba uvice president uthembu mohati njengoba engumuntu who is exactly and vitra ukuthi akhulumisane lezinduna first and foremost kayenzakalanga umhlubulo wemathebeleland region wonke igugrawund yayenzakala kwezinye emidland emathebeleland north and part of matsouth matsouth ngitho ngikhumbula iplumtree lecaz ikakhulu itutelini ukuthi kwaba legugrawund kuwo-bed bridge and northern gwanda angazi ke